sesithakathikwalo njengabantu begwanda lunzima. Indaba yamanzi le isithukumisile. Indaba le ayisiyo yanamuhla, ngiyakudala kubo 2012. Kodwa lumnyaka ka 2017 lowo ususithwalisa amagabha avuzayo. Amanzi siyakuyenzwa lokho okuthiwa yi-water rationing. Abuya ekuseni ngo-6 ahambe ngo-8. Abesebuya futhi ngo-4 ntambama ahambe ngo-8. Yizi zikhathi abasitshela zona ukuthi amanzi abe khona. Kodwa awafiki ngaleso sikhathi. Uyananzelela ukuthi ekuseni ngaba-7 abuya ngo-7. Kodwa u-8 echaya asevaliwe. Okutsho ukuthi sabe silehola nje elilodwa nje elokuthola amanzi. Ntambama lakho mele sibe nawo ngo-4 kusiya ku-8. Kodwa u-4 khathesi usetshayile awakabi khona. Azaze abuye kumbe ngabo-6. Kuthi kutshaya u-8 asehambile. Okutsho ukuthi vele kwezinye indawo egwanda ezinjengabothiwa kohlalani kuhle e-Ultra namalokitha njengabo-Spitzkop vele amanzi abakaze bawabone lokho ekwaqalisa indaba yena le ye-water rationing.
Izikhalazo zenu elizifikise edale lephalamende lifuna lenzeni idale?
Lapha okwenzakalayo ukuthi sinendlovu ezimbili eziyizo ezisipha amanzi. Indlovu yakuqala yi-council yeGwanda bese kusiza uZinwa. UZinwa yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili. Ukhansili ebesethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi uZinwa asisamfuni lapha eGwanda. Akahambe lapha avela khona ngoba nguye osidalela ingxabano zonke lezi. Amanzi ethu lapha eGwanda yiwo adurayo okudlula ilizwe lonke ngoba ukhansili antshi usethenga amanzi kuZinwa ebesesithengisela lathi izakhamizi esefake laye phezulu ukuthi akhode. Ukhansila wethu weGwanda wayevele ekwanisa ukusinika amanzi kungelaZinwa. So iZinwa leyi kayithathe idamu leplanti konke okwamanzi ibuyisele kukhansila, asisayifuni lokuyibona lapha eGwanda. Nxa iphalamende sibili njengoba kuyibo abaletha iZinwa, nxa bengathi uZinwa kahle aphuma kuphele, hayi singaphila ngcono lapha eGwanda.